Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 1 ngompandula 2016 ngontungamile inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
isizathu esenza ukuthi sithi thina uhulumende kamgabe lomgabe kabahambe sitho ngakhona ukuthi kona sebe izephulamthetho ngendlela esikuconstitution fanele babe sejele.
Ukutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa ngamabandla aphikisayo sokudluliselwe phambili ngemva kokubana kuvinje ngamapholisa. Umantshi wethesa umtshutshisi icala lokudelela umthethwandaba kucala labasolwa ababotshwe ekutshengiseleni okwenziwe eHarare ngeviki edluleyo.
Zakhumbula ukuthi iSADC yangenelela kuze kufonywe i-Government of National Unity kwaze kwafika isikhathi sokhetho luka-2013. Engubona kungenzakala nxa udlakela lolu lungaqhubeka abantu beloba betshengiswela ngokuya kwesikhathi iSADC ingagcina isingenele.
Kanti vele kungani inhlanganiso yeSADC ingangeneli njalo kudaba lweZimbabwe njengalokho eyake yakwenza? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo phansi komanyano we-National Electoral Reform Agenda inera kusasa ekhonona ngemithetho ephathelane lokhetho akuseyikuba khona ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Amabandla aphikisayo la ake atshengisela ngeviki edluleyo esithi afuna uhulumende aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze kungabi lokuqilibezela kukhetho luka-2018. Amapholisa athi avimbe ukutshengisela kwakusasa ngoba amabandla aphikisayo la alile ukuza emhlanganweni obubizwe ngabomthetho mayelana lohlelo lolu. Athi njalo kasoze avumele ukutshengisela edolobheni leHarare kumaviki amabili alandelayo. Kodwa ibandla leMDCT elililunga lomanyano wenera lithi ukutshengisela kwamabandla aphikisayo lokhu sokuza kwenziwa mhla ka-16 kulinyanga. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Pepe yena osole kakhulu amapholisa.
Uhulumende weZANU-PF uhulumende wezephulamthetho njalo konke lamapholisa ankona izephulamthetho ngoba u-section 59 weConstitution yeZimbabwe unika abantu imvumo ukuthi batshengisele uhulumende kulokho abakhonona ngakho. Nxa iConstitution yelizwe isithi abantu bayavunyelwa ukutshengisela, bona uhulumende weZANU lamapholisa ankona nxa besalisa abantu kuyini khonokho? Yikho sithi izephulamthetho. Isizathu esenza ukuthi sithi thina uhulumende kamgabe lomgabe kabahambe sitho ngakhona ukuthi kona sebe izephulamthetho ngendlela esikuconstitution fanele babe sejele. Kodwa lapha instead ukuthi babe sejele yibo abasibusayo. Ilizwe kalisela mthetho, akusalandelwa mthetho ngelokwethuselana, ngelokuhlukuluzana, ngelokuthi abanye abantu banyamalale bangabonakali, ngelokuthi umkhonomi ufe kanti sabantu abasebenzi, abantwana bayahawula bachede ema-university. Yibo ephula umthetho konke khonokho ngoba yizinto ezilungelo labantu elibhalwe kuconstitution. Nesizathu esifana nayo thina ke asisoze sekele ukuthi senze izindlela zokuthi sitshengisele uhulumende ukuthi asimfuni kuze kuyefika isikhathi sokuthi sivote uhulumende weZANU lomgabe bakhitshwe ngabantu, ngoba wonke umuntu sekubonile ukuthi uhulumende weZANU lomgabe sebeyehlekile into zabo ngizonke ngezesimenemene. Yikho ilizwe leZimbabwe likusimo sona seliso zona.
Kodwa amapholisa mnumzana Bebe athi alibizile njengenera ukuthi lize lizokhuluma misana ngokuthi kuzahamba njani ukutshengisela kwenu lokhu, kodwa linakalihambanga, yikho nje elincithile imvumo.
lokho ngamanga abambeka ngezandla la amamba alihlaza tshetshoko amapolisa ahlangene ngakukhuluma ngoba okwakade singikhuluma ngisho ngobulawayo ahlangene labantu benira izolo ahlangana labantu benira namhlanje kodwa ukuqhakathekileyo kufanele abalaleli babekwazi ukuthi amapolisa abengalahlupho abevumelana labantu bese bevumelane laba bantu ukuthi hayi landelanini indlela elithelize ayilandela litshengisele ngokutula kodwa okwanamhlanje kubuye ikhomandi evelele eHarare sokuthiwa khona akuvalwe konke khonokho kukhona umuntu otshele amapolisa ukuthi avale
umnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo kunjalo nje ukuthethwa kwecala labantu abangamachuma isikhombisa ababotshwe kutshengiseleni kwangeviki edluleyo kuqhubekele phambili namuhla umantshi esithi umthotshisi utshengise ukwedelela umthethwandaba ngokwekela ukuza izolo umantshi umnumzana Tendai Mawe uthi umtshutshisi umnumzana Michael Reza wenza umathanda ngokungazi emthethwandaba njengemfanelo. Ababotshwayo laba babalisa unozindaba uJames Jemwa owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba umnumzana Pride Mukonolo umnumzana Mehluli Dube wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition labanye. Lolu daba luzaqhubeka luthoniswa emthethwandaba kusasa. Lokhu sikudaba olufanayo abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ngabesilisa kumbe ngabesifazana sebehlala bengabatshengiselayo beveza ukukhonona kwabo ngokwenzakala elizweni kwezenotho lakwezombusazwe besithi sebekhathele. Kodwa udubo osolukhona ngolokuthi lapho amapolisa ezama ukuchitha ukutshengisela lokhu abalocuku njalo ayabhaxabula abantu belinyazwa kakubi. Abanye ngabahitshwa intuthu ye-tear gas abanye njalo bagcine bethwalelwa ezibhedlela. Abesifazana kabasahlonitshwa njengabomama, kutsho abanye. Ngeviki edluleyo kuze kwatshaywa omunye usalukazi walanyulelwa ngabanye abebandla le-MDCT. Imifanekiso iyagcwala enkundleni zebulenjini. Kambe lokho kungabaqeda idlabuzane na abesifazana ukuphatheka ekutshengiseleni lokhu. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mukoko yena othi haji akunjalo umuntu wonke usekhathele eZimbabwe ikakhulu bona omama asebesithi okungayisikufa ikuphi
okwenzakalayo khathesi ukuthi imuli yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini konke ikufa uhlenzi endlini kumbe uphume waya tshengisela kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela niyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi omama kade betshaywa ngamapolisa khathesi kulolinda masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni.
Wona amapholisa seliyake likhulume labo na lina njengabalwela ilungelo likaZulu ukuthi kungani kathi bephatha ngocuku olungaka isalukazi esinjenge isalukazi umama otshaywe ngeviki edluleyo kubuzoba lomunye umama njalo obebeletha umntwana emhlanje kodwa ngapha echayo kwenye video eke yaba viral enkundleni zebulenjini
asonto elula ukufikela emapoliseni thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku commission ebona ngelungelo loluntu iZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona nosikomishi wamapholisa lo lesiphatha amandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona okuthi ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo kodwa ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthula.
Unkosazana Justina Mukoko, ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project. Izenzo zikahulumende zokudinga usekelo kwezombusazwe ngokuthembisa abantu isitanda zokwakha izindlu sezidale inkinga enkulu kuntuthuko yamadolobho ngoba sokusakhiwa imizi mahlayana nje. Kutsho inhlanganiso ye-Combined Harare Residence Association, kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu wokusebenzelana kwamakhansili kudaba lokutholisa abantu izindlu owenzelwe eHarare namhlanje ngaphansi kwenhlanganiso ekhuthaza ukuthembeka eTransparency International Zimbabwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeCombined Harare Residence Association, CRA, umnumzana Tendai Mchada wazise ukuba kulokungenela kukahulumende kumisebenzi yamakhansili osokuphazamisa ukuxutshwa kwayo ngemfanelo. Umqondisi weChitungiza Residence Trust, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lokhu ikwenza osokubhakile kundawana zonke.
Babona ngazathi kuza kuba very difficult ukuthi uhulumende abuye athi ayidilizani izindlu lezincoma, kuyabe sokubonakala ngazathi le lack of respect kumnikazi webizo.
Ukhumalo uthi umkhuba wokuthi umhlabathi ugcine unikezwa ngumphathi ntambo wokubusa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukubere wona amakhansili ekhona awamukeleki njalo uzaphazamisa imisebenzi yamadolobha. Umnumzana Mfundo Mlilo esinye njalo isiphathamandla seCRA uthi idolobha leHarare lisalela muva kwamanye amadolobha ngenxa yalolu dubo ngoba lingenelisa ukulandela ezinye indlela zokulitholisa izimali.
Ngoba singakhala amadolobha njengeJohannesburg balayo kuthiwa i-developing in African city, a global African city, okutsho ukuthi bona bazama ukuba ngathi yinzika ye-continent yonke nje ye-Africa. So idolobha leHarare kumele kube la iplani naleyo.
Umlilo uthi leli dolobha lisebenza ngebhajethi efika kuzigidi zamadola ezingamakhulu amathathu, 345 million, khona idolobha leJohannesburg njengomzekeliso lisebenza ngebhajethi efika kubhiliyoni elilodwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, Mark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Live talk kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table namhla sihlaziya udaba lokwenziwa ngabesifazana ngalezinsuku zokutshengisela osokubhahile elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela kwatshiswa idale lephalamende namhla kwele Gabon kulandela impumela yokhetho eveza ukuthi umongameli Ali Bongo nguye onqobileyo. Ekade becabanga ukuthi omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump sezakhuluma esithobile ngodaba lwabokuza basele betanile izolo ngoba ethule amazwi aludlakela ethembisa ukuxotsha abangena kwele Melika ngaphandle komthetho njalo esithi engakhethwa uzakwakha umduli ovimba abeMexico ukuthi bangene eMelika. Baningi abantu abathi umanyano we Southern African Development Community owe SADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe lapho amapolisa abaxabula khona abatshengiselayo esitaladeni bekhonona ngombuso kamongameli Mugabe. Kulokuvumelana phakathi kwamabandla aphikisayo uZulu Makhaza kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi iSADC kumele ihlafune udaba lweZimbabwe njengalokho eke yakwenza njalo kwenziwa ngummeli we South Africa ngumongameli we South Africa umnumzana Thabo Mbeki ngomnyaka ka 2008. Umbeki wayengumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe wahlalisa phansi amabandla MDC le ZANU PF okwenza ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano ngo 2009. Okwamanje ukuxokozela sokusestaladeni lapho abantu Makhaza abathi sebefuna umongameli Mugabe ehle esihlalweni. Labo abatshengiselayo batholiswe nzima labo ngamapolisa. Kambe kuyini okungenza ukuthi iSADC ize ingenele njalo kudaba lweZimbabwe? Ukuze sihlaziye lolu daba, asizweni uGibbs Dube Studio 7 exoxa lomnumzana Mlamli Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo elilunga leZANU PF. Unkomo usungula lingxoxo.
Kufanele lo mbuzo mangiphendula ukhangele kucontext ukuthi iSADC ileminyaka ngathi emine umbe emithathu yaphuma edabeni lweZimbabwe. Sizakhumbula ukuthi iSADC yangenelela kuze kufonywe i-Government of National Unity waze kwafika isikhathi sokhetho luka-2013. Engibona kungenzakala nxa udlakela lolu lungaqhubeka abantu beloba bedingiswela ngokuya kwesikhathi iSADC ingagcina isingenele. Sikhangele njalo ukuthi kuSADC akusikho ukuthi ngamazwe wonke ale power. Ilizwe lilamandla kakhulu yiSouth Africa. ISouth Africa yiyo futhi ukuthi nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe i-affectwa yikuhamba kwabantu abanye behamba okungekho emthethweni betshaya idabula bengena kulizwe leSouth Africa. Ngakho nxa abantu bengene babe baningi iSouth Africa layo sibona ngathi kuya-affect umkhonomi yabo lokuphepha kwabo. Yikho abangathi hayi uhlupho lolu asilungenele ngenxa yokuthi solungenela kithi. Ngakho as long as iSouth Africa ilokhu isatolerate lokhu kwenzakalayo mbona sengathi okwamanje akukhangelekekanga ukuthi ingene. Sizakhumbula njalo futhi ukuthi ukungena kwabo kwesinye isikhathi kuvuma ukuthi ukungenela kwabo ekuqaleni akuphumelelanga. Into liyana bayenza bapheka imboza.
Honorable Juma, ungathi ngalokho kukhulunywa ngumnumzana Nkomo lapha?
iSADC yibhulokhu eyamazwe abuye ndawonye ukubana sibe lo mbuthano okuqinisana kwezomnotho, ezepolitiki naloko okutshiyetshiyeneyo. Ngakho iSADC yona ukuthi ingene elizweni elithize ingena nxa kuyikuthi umthetho singathi i-constitution eyalelo lizwe yalingabanjwanga kuhle weza nxa sithi mhlawumbe kule uhulumende ongene ngokudlakudla lokhwana abakhonje esikhiwa ngamakhulu detat or izinto nje ezibhalaza kube nxa sokunempi ezweni isikangeneli. Manje ungakhangela kwela kithi eZimbabwe la uhulumende okhona wangena okusemthethweni njalo ulokhu usethelelungelo lokubusa kuze kufike u-2018 ngokusemthethweni. Ngakho ngakhona kunje kuphela usibona sadaki iyabe isikhulile izandla, isibotshwe izandla ukuthina ingabe isibuya isingena ngaliphi. Yenyakwazi ubana yakhulunywa ukuthina kulezi nsuku kulemvukelwa ngapha kwelakithi eZimbabwe. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi abantu bethu kwesikhathi especially intatheni izindaba lezi asikhulumi izinto ngendlela eyiyo njalo ngendlela ejulileyo ehloniphekayo. IZimbabwe kayisho ukuthi iyathaba yithi ye kukhona udlawudlawu lapha nalapha, kukhona abathizi imoto lapha nalapha, ye bakhona amapholisa abanye abayizongayisiko futhi labo kushaya abantu laphana nalaphana. Kodwa ingenerality nje iZimbabwe ilokhu ilokuthula kwezinye iindawo eziningi ngoba into yena le yenzakala ungakhangela kahle kahle yenzakala eHarare kuphela. Ngapho komlanga ngathi iZimbabwe layo lapha kuthule, ungaya emaphandleni ngale kuthule. So isadake nangwayo sibili phela kasho abantu abastupid ngabantu abantu abacungulula izindaba abakhayelisa iindaba kuhle kuhle bayakwazi ukuthi babezokungenelani kungena udlamudlango lobana osobudlulise amandla othi beyisike mhlawumbe sithi soku-out of control.
Singeniseke unkomo khonapho unkomo uyamuzwa lapha-ke u-honorable Juma uthi eZimbabwe vele akulabudlwangudlwangu kangako kodwa siyakwazi ukuthi sibili kungazani kule nkinga lapha lalapha. So ungathini khonapho kwezithi isadaki ingene phela?
Ubaba uThuma uzakhumbula ukuthi emaviyini adlulileyo singasayi kathana emakhokhoba khona laphana kube le mibiko yokuthi amapholisa kade engitshaya amathiga sewangenisa ezindlini kwaze kwasweleka le ngane. Ma sesisiya ngale eHarare omunye umuntu engazibuza ukuthi hawu sokusesosiveli yini. Ngasibona last week kube lo mfanekiso isalukazi sile 62 years sikhahlelwa ngamapholisa. Izinto ezinjengazona lezi ukuthi isalukazi sitshayelwane sikhahlelelwane ngamapholisa abantwana abancane basila, izinto ezinjengalezi yizo ama-violations of former human rights angagcine sinza ukuthi abantu bangaphandle kwelizwe oyisadaki yona ingenisi.
Yes, sivale khonapho-ke baba Juma kwenyanzana amapholisa wona lawa ajale ukukhahlela abantu abotshwa njalo kuyaqhubekela phambili phela kungazani kulokhu khahlamezana eZimbabwe. Vala ngamafitshane baba.
Ngobulawayo lapha akhuma khona ubaba uNkomo ngangikhona mina. Into eyenzakalayo abantu labana abayenza emakhokhoba labana baqhasha ukushisa amathala efaka amatshe bathi beyisenza njalo baqala ukulutha izitolo zabantu emzilikazi abakwatshaya isupermarket kwabana kulobhe kunasizi kwatshaya isupermarket. Amapholisa asethola umkhondo atelandela athola impahla zezane zazitshontshiwe sesemafilipi labana kuthiwa kuse eburombo labana flats watholakala izinto eziningi ezazisuka ezitolo zonezo ezazijontshiwe odwa zethu wona kwatho ekusela lobu bhova lobo obasewulandelwa ngamapholisa. Ngako labana abantu abazezama urejistri kwena amapholisa arikhazi khonoku yikho lapho kwasungaba le nto enjalo khona.
Umnumzana Joseph Chuma umela isigaba sephelandaba Mpophoma etalele parlamente njalo ulilunga lebandla leZANU-PF. Ubexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Bebelo Gibbs Dube we Studio 7.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Langlelo amshweshwe
Namlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla ngiselo wagweru emaboleni lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Thulani Mlangeni ngamalungiselelo okulima. Nanku isikhathi sesihambile sokungumpandula. Mnumzana Mlangeni ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba ko.
Ye, kuhamba njani khona ngapha emaboleni?
Sikwenza lapha ngokuthi siyaphendula. Sidebha umkuba ngalesi sikhathi, isikhathi sokulungisela esisibona sigondile, sifaka umkuba emasimini ethu. Yiso futhi njalo isikhathi esivala khona insimu zethu ukuthi kungabe kusangena lutho ngaso sithe saqala ukulima. So kwamanje umkuba sikuthilwa ubhizi sikile kuleyi ndawo.
Umkuba eliwusebenzisayo ngowani?
Ngowenkomo siyagebha umkuba wenkomo ezibayeni zethu bese sikela-ke emasimini.
Ukulo mahluko yini phakathi komquba wenkomo lo wembuzi kumbe wembuzi awusebenzi?
Thina mdabuko wethu asikaze siwusebenzise owembuzi, so amandla awo angilaqiniso lawo. Kodwa wenkomo hhayi yi-fertilizer sibili e-natural
uyakuyichaya inali ezwayo sibili ngomquba wenkomo
kakhulu kudala laphana kusathiwa kulamakopa laphana sasingenisa umumbu okumangalisayo ngenxa yomquba wenkomo sezakukhana okuthiwa i-rotational planting ukuthi kulo minyaka siyahlanyela okunye kokuzayo sihlanyela okunye ukuze izilimo zethu zizuze ukudla okufaneleyo asenzi lokho okuthiwa i-monoculture ukuthi nsuku zonke imumbu umumbu a-a siyatshintshatshintsha nje
lo nyaka kuyini okhangelela ukukulima
lonyaka ngilima wona umumbu kumnyaka odlulileyo bekungamabele be inyawuthi uphoko izilimo zinezane ezilinywa endulo
i-fertilizer yona ethengwayo kalitholi kumbe libalekela imbadalo
abanye bayayisebenzisa kodwa nxa sifunda izifundo zokulima lapha kunganilo kugugiswa lo mhlaba so hayi thina sivame kakhulu kumquba kodwa abanye-ke bayayisebenzisa layo iyabenzela kayo
ukuphendula inhlabathi elikwenzayo omlangeni kulezi thelo bani kuphathisa ngani
ukuphendula lokhuyana ikuzama ukuthi sinonise ngamandla njalo umhlaba ngoba kuyabe phela ngemva kokuvuna kulamahlanga aweleyo lotshani obamilayo so sengifuke ngaphansi ukuthi labo kube yimvundiso njalo
izanusi zomkhathi zithini zona lo nyaka zithi likhona na izulu
izibonakalise ngendlela yemvelo yethu hhayi kukhomba ukuthi mhlawumbe lingaba khona izulu
aha ngizwinhloko lapho kuyini ngezamadonki ngezenkomo
zinkomo lezi ngiyazithinta nje emadlelweni la
hhayi kuhle emlangeni abanye abalimi lezakhamizi nje ungathanda ukubatshiyela waphamazwi
engingakutsho ukuthi abantu labaqine ekulimeni izilimo zasendulo leziyana kakhulu ezingafuni amanzi amaningi okwenzela ukuthi singangimelwa yindlala abantu kabasuke emkhubeni wokulima umumbu kokuphela balime nje imihlobohlobo yezilimo etshiyeneyo yikho ukuthi sibe nesivuno esihle esingenza ukuthi abantu bavune bathole ilizwe lethu lizuze ukusutha lemuli zethu zoyenzeke kakuhle
hhayi uyibeka kuhle ebaba mlangeni bekukuhle ukuba kuhlelo lawe njalo siyabonga sikufisela okuhle
ngiyabonga baba nkomo
belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa le sakhamuzi seLower Gqweru emaboleni umnumzana Thulani mlangeni asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo shortage sifike emaphethelweni ohlelo kodwa singake hlukane sikhangele bezihamba phambili okutshengisela obekuqoqwe ngamabandla ezombusazo aphikisayo kusasa akuseyi kuba khona ngemva kokuvinjwa ngamapholisa kwanelo kwalamhlanje mtokazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo salani kuhlelo lwe-live talk lilala.